Isifundo 26. Isihloko lesi sizafundwa ngeviki kaAugust 24 kusiya ku-30 2020. Buyelani kimi. Isihloko lesi sisekelwe kuMalachi 3 verse 7. Buyelani kimi, lami ngizabuyela kini. Ivesi le ithethwe ku-TBS. Ingoma 102, Ncedisa ababuthakathaka. Esiza kufunda. UJehova ufuna laba abangasangeni imihlangano yebandla futhi abangasachumayela ukuthi babuyele kuye. Kunenge singakwenza ukuze sikhuthaze laba abavumayo nxa uJehova esithi, buyelani kimi. Esihlokweni lesi sizaxoxa ngokuthi singenzani ukuze sibancedise benze njalo. Indima 1, umbuzo uthi, uJehova uzwa njani nxa enye yezimvu zakhe ibuyela kuye? Esihlokweni esidlulileyo sibonile ukuthi uJehova uzifanisa lomelusi omuhle onakekela kuhle ngayinye yezimvu zakhe. Kanti njalo uyazidinga zonke eziphambukileyo. Watshela ama-Israyeli ayemtshiyile wathi, buyelani kimi, lami ngizabuyela kini. UMalachi 3 verse 7. Ivesi le ithethwe ku-TBS. Siyakwazi ukuthi ulokhu efuna abaphambukileyo babuyele kuye ngoba uthi, kanguquki. UMalachi 3 verse 6. UJesu wathi uJehova uyathokoza kakhulu nxa omunye wezinceku zakhe obephambukile ebuyela kuye. Lezi ngilosi ziyathokoza. Indima 2, umbuzo uthi, sizaxoxa ngani esihlokweni lesi? Asixoxeni ngemizekeliso kaJesu emithathu esifundisa ukuthi singabancedisa njani laba sebephambukile kuJehova. Sizaxoxa ngobuntu okumele sibe labo ukuze senelise ukuncedisa izimvu ezilahlekileyo ukuthi zibuyele kuJehova. Sizabona lokuthi ukusebenza nzima, sisekela laba ababuthakathaka kuzasenza sithokoze kakhulu. Dinga uhlamvu lwemali olulahlekileyo. Indima 3 lo 4, umbuzo uthi, kungani wesifazane ukukhulunywa ngaye kuLuka 15 verse 8 kusiya ku-10 walidingisisa idrakhima lakhe elalilahlekile? Kumele sisebenze gadalala sidinga laba abafuna ukubuyela kuJehova. Emzekelisweni wasevangelini likaLuka, uJesu ulandisa ngowesifazane odinga uhlamvu lwemali oluligugu okuthiwa lidrakhima. Okuqakathekileyo endabeni le yindlela owesifazane adinga ngayo idrakhima leli elilahlekileyo. ULuka 15 verse 8 kusiya ku-10 uthi, kumbe ukhona yini owesifazane ongathi elamadrakhima alishumi abeselahlekelwa ngelilodwa, ongeke alumathise isibane athanyele indlu yakhe, abhudule yonke indawo azalithole? Uzathi selitholile abuthanise abangane bakhe labomakhelwane athi, thokozani lami ngoba sengilitholile idrakhima lami ebengililahlile. Ngilitshela ukuthi lezi ngilosi zikaNkulunkulu ziyathokoza nxa isono esisodwa singaphenduka. UJesu uchasisa indlela owesifazane azizwa ngayo esethole idrakhima eliligugu ebelilahlekile. Kukhanya ngensuku zikaJesu, abanye umama abangamaJuda babenika amadodakazi abo amadrakhima alitshumi ngelanga lawo lomtshado. Mhlawumbe idrakhima leli lalilahlekile lalingelinye lalawo owesifazana lo ayewaphiwe ngunina ngelanga lomtshado. Owesifazana lo cabanga ukuthi idrakhima leli liwele phansi endlini. Yikho ulumathisa isibane alidinge yonke indawo kodwa engalitholi. Kungenzeka isibane sakhe kasikhanyisi kangako ukuthi abone uhlamvu lwesiliva lolu oluncane. Ucina ethanyelisisa indlu yonke. Ezibina sezithanyelile, ubona idrakhima lakhe eliligugu licazimula njengoba likhanyiswa isibane. Uzwa kusithi hu. Ubuthanisa abangani bakhe labomakhelwane ukuze abatshele izindaba lezi ezinhle. Indima 5, umbuzo uthi, kungani kungaba nzima ukuthi sithole labo abangasayifezi inkonzo? Emzekelisweni kaJesu, sifunda ukuthi kumele sisebenze nzima ukuze sithole into ethile elahlekileyo. Lokhu kuyasebenza lasendabeni yokudinga labo abangasayifezi inkonzo. Kungadingeka ukuthi sisebenze nzima ukuze sibathole. Kungabe sekuleminyaka eminingi bengasangeni imihlangano futhi bengasachumayeli. Mhlawumbe sebethuthele endaweni lapho abangaziwa khona ngabazalwane bakuleyo ndawo. Kodwa siyaqiniseka ukuthi khathesi abanye bayafuna sibili kubuyela kuJehova. Bayafuna ukuphinda bakhonze uJehova bendawonye labafowabo labodadewabo. Kodwa bayaludinga uncedo lwethu ukuze bakwenze lokho. Indima 6 umbuzo uthi, sonke bandleni, singenzani ukuze sincedise ukudinga laba abangasayifezi inkonzo? Ngobani abangancedisa ukudinga laba abangasayifezi inkonzo? Yithi sonke, abadala bebandla, amaphayona, amalunga abo emuli kanye labamemezeli. Ulomngane kumbe isihlobo esingasayifezi inkonzo yini? Uke wahlangana lomuntu ongasayifezi inkonzo uthumayela endlini ngendlu kumbe obala. Mchazisele ukuthi nxa efisa kuvakatshelwa, ungayanika abadala bebandla inamba yakhe yefoni loba ikheli yakhe. Indima 7 umbuzo uthi, ufundani kulokho kwathiwa ngumdala okuthiwa nguThomas? Abadala yibo abalomlando omkhulu wokudinga abangasayifezi inkonzo abafuna ukubuyela kuJehova. Bangakwenza njani lokhu? Nanku okwathiwa ngumdala webandla okuthiwa nguThomas ohlala eSpain, futhi osencede ofakazi abedlula 40 ukuthi babuyele kuJehova. Ngiqala ngokubuza abafowethu labodadewethu abatshiyeneyo ukuthi bangabe bekwazi yini lapho abangasayifezi inkonzo asebehlala khona. Kumbe ngibuza abamemezeli ukuthi bangabe bekhona yini ababakhumbulayo abangasabuyi emhlanganweni yebandla. Abaningi ebandleni bazimisele ukuncedisa ngenxa yokuthi labo bazibona behlanganyele ekudingeni. Ngithi sengivakatshela abafowethu labodadewethu abangasayifezi inkonzo, ngibuze ngabantu ababo lezihlobo zabo. Abanye babo babejayele ukubuya labantu ababo emhlanganweni yebandla, futhi kungenzeka abantwana labo bake baba ngabamemezeli. Labo bangancediswa ukuthi babuyele kuJehova. Nceda amadodana lamadodakazi kaJehova alahlekileyo abuyele kuye. Indima 8 umbuzo uthi, ngokwalokho okuthiwe emzekelisweni wendodana yolahleko otholakala kuLuka 15:17 kusiya ku-24. Uyise wayiphatha njani indodana eyayisiphendukile? Yibuphi ubuntu okumele sibe labo ukuze senelise ukuncedisa labo abafuna ukubuyela kuJehova? Asixoxeni ngokunye sikufunda emzekelisweni kaJesu wendodana yolahleko. ULuka 15:17-24 uthi, kuthe kusithi dlwe engqondweni yayo, yathi, kambe bangake abantu abaqhathwe ngubaba abadla isinkwa baze basitshiye? Mina ngilokhu ngilapha ngibulawa yindlala. Ngizasuka lapha ngiye kubaba, ngifike ngithi kuye, baba, ngonele izulu ngakonela lawe. Akusangifanelanga ukubizwa ngokuthi ngiyindodana yakho. Ngicela ukuthi lami ngibe yisisebenzi sakho. Ngakho yasuka yaya kuyise. Ithe isesekhatshana, uyise wathi mehlo suka wayibona wayizwela. Wasegijima wafika wayigona njalo wayiqabuza. Indodana yakhe yasisithi kuye, baba, ngonele izulu ngakonela lawe. Akusangifanelanga ukubizwa ngokuthi ngiyindodana yakho. Kodwa uyise wathi ezincekweni zakhe, phangisani, lethani ijazi elihle kulawo wonke limgqokise, njalo lifake indandatho emunweni wakhe, limgqokise lamanyathela enyaweni. Lethani lethole elinonileyo lilihlabe, senze idili sidle ngoba indodana yami le ibifile kodwa isiphila, ibilahlekile kodwa isitholakele. Basebeqalisa ukuzikholisela. UJesu uthi kwathi kusidilwe engqondweni yendodana leyo, yakhetha ukubuyela ekhaya. Uyise wagijima ehlangabeza wafika wayigona iqinisekisa ukuthi uyayithanda. Indodana le yayizithonisisa njalo izibona ingasafanelanga ukubizwa ngokuthi iyindodana. Uyise wayizwela indodana yakhe eyamtshela indlela eyayizizwa ngayo. Uyise wasesenza okuthile ukuze ayitshengise ukuthi wayeyamukela ngazo zombili, ingasisebenzi kodwa iyindodana ethandekayo. Wenza idili futhi wayinika impahla ezinhle indodana eyayisiphendukile. Indima 9 umbuzo uthi, yibuphi ubuntu okumele sibe labo ukuze senelise ukuncedisa abangasayifezi inkonzo ukuthi babuyele kuJehova? UJehova unjengobaba osemzekelisweni lo. Uyabathanda abafowethu labodadewethu abangasayifezi inkonzo, futhi ufuna babuyele kuye. Nxa singalingisela uJehova, singabancedisa ukuthi babuyele kuye. Kumele sibekezele, sibazwele njalo sibathande ukuze sikwenze lokho. Kungani kumele sibe lobuntu lobo futhi singabutshengisa njani? Okusemfanekisweni wendima 9. Abafowethu abathathu bancedisa umzalwane ofuna ukubuyela kuJehova. Lokhu bakwenza ngokuhlala bethintana laye, ngokumqinisekisa ukuthi uyathandwa langokumlalela ngesineke. Ebhokisini. Singabancedisa njani laba abafuna ukubuyela kuJehova? Abaningi abangasayifezi inkonzo badinga abantu abaza kuba ngabangane babo futhi babancedise. Abangane labo kumele bazimisele ukuhlala bethintana labo lokubavakathela kanengi. Babatshengise uthando leqiniso futhi babaqinisekise ukuthi uJehova uyabathanda lokuthi abafowethu labodadewethu bayabathanda. Babalalele ngesineke. Ukwenza njalo kugoqela ukuzama ukuzwisisa ubunzima abaphakathi kwabo, le ndlela abazizwa ngayo kanye lokuxwaya ukubahlulela. Endimeni. Indima 10 umbuzo uthi, kungani kumele sibekezele nxa sincedisa othile ukuthi aphinde asondele kuJehova? Kumele sibekezele ngoba kuthatha isikhathi ukuthi umuntu abuyele kuJehova. Abaningi ababengasayifezi inkonzo bathi bavakatshelwa kaningi ngabadala labanye ebandleni, bengakaqalisi futhi kungena imihlangano yebandla lokutshumayela. Udadewethu wase-Asia okuthiwa nguNancy uthi, umngane oseduze ebandleni wanginceda kakhulu. Wayengithanda ngani ngingusisi wakhe. Wayengikhumbuza izikhathi sisakholisa ndawonye. Wayelalelisisa nxa ngangimtshela indlela engangizizwa ngayo, futhi wayengesabi ukungicebisa. Watshengisa ukuthi ungumngane weqiniso owayezimisele ukungincedisa loba nini. Indima 11 umbuzo uthi, kungani kumele sibe lozwelo nxa sinceda umuntu odanileyo? Nxa umuntu edanile angeza ubuhlungu njengomuntu olimeleyo. Uzwelo lufanala lomuthi olamandla onganceda umuntu lowo azizwe ngcono. Abanye abangasayifezi inkonzo bakhutshwa ngomunye ebandleni kudala futhi balokhu besizwa ubuhlungu njalo bezondile. Lokhu kwenza bangafuni ukubuyela kuJehova. Abanye bangabe becabanga ukuthi abaphathwanga kuhle. Bangabe bedinga umuntu ozabalalela futhi azwisise indlela abazizwa ngayo. UMaria owake wathiya uJehova uthi, ngangidinga umuntu ozangilalela, angiduduze, angicebise njalo angincedise. Indima 12 umbuzo uthi, uthando lukaNkulunkulu lufanana njani lentambo? IBhayibhile lifanisa indlela uJehova athanda ngayo abantu bakhe lentambo. Uthando lukaNkulunkulu lufanana njani lentambo? Ake sithi usugalula elwandle lamagagasi alolaka lamanzi aqandayo, omunye osesikepeni abesekuphosela okuthile ongabambelela kukho okwenza ungagaluli. Ungambonga sibili, kodwa kukhona okunye okudingakalayo. Kumele uphume emanzini. Yikho udinga ukuthi uphoselwe intambo ngabantu abasesikepeni futhi udonswe ukuze uyengena kuso. UJehova wakhuluma ngama-Israyeli ayesephambukile wathi, ngabadonsa ngezintambo zothando. UHoseya 11 verse 4. Ivesi le ithethwe kuThe Holy Bible iNdebele. UNkulunkulu ufuna ukwenza njalo kulabo abachiye ukumkhonza futhi abathwele nzima ngezinhlupho kanye lokukhathazeka. Ufuna bakwazi ukuthi uyabathanda njalo ufuna kubadonsela kuye. UJehova angakusebenzisa ukuthi ancedise abantu labo babone ukuthi uyabathanda. Indima 13 umbuzo uthi, okwenzakala kuPablo kutshengisa njani ukuthi uthando lunganceda abanye babuyele kuJehova? Kuqakathekile ukuhlala sitshela abangasayifezi inkonzo ukuthi uJehova uyabathanda lokutshengisa ukuthi lathi siyabathanda. UPablo okukhulunywe ngaye esihlokweni esedlulileyo wahlala iminyaka edlula 30 engayifezi inkonzo. Uthi, ngathi ngiphuma endlini yami ngelinye ilanga ekuseni, ngahlangana lodadewethu osekhulile olomusa, wangikhulumisa ngendlela elothando. Ngakukhala njengomntwana. Ngamtshela ukuthi kwakungani uthunywe uJehova ukuthi azikhuluma lami. Ngahle ngakhetha khonapho ukuthi ngibuyele kuJehova. Basekele ababuthakathaka. Indima 14 umbuzo uthi, emzekelisweni okuLuka 15 verse 4 lo 5, umelusi wenzane sethole imvu eyayilahlekile. Ngase sibatholile abangasayifezi inkonzo kumele siqhubeke sibancedisa futhi sibakhuthaza. Bangabe besizwa ubuhlungu obukhulu obungathatha isikhathi ukuthi buphele njengendodana yolahleko esemzekelisweni kaJesu. Kanti njalo kumele ukuthi abasaqinange ekukhonzeni njengakuqala, ngenxa yalokho abahlangana lakho emhlabeni kaSathane. Yikho kuyabe kudinga ukuthi sibasize baqinise ukholo lwabo kuJehova. Emzekelisweni wemvela ehlekileyo, uJesu uthi umelusi uyayetshata emahlombe akhe, abeseyibuyisele emhlambini. Umelusi seqede isikhathi eside futhi wasebenzisa amandla edinga imvela ehlekileyo. Uyananzelela ukuthi kumele ayithwale imvu leyo, ngoba ayilamandla ukuthi ibuyele yodwa emhlambini. ULuka 15 verse 4 lo 5 uthi, ngubani phakathi kwenu othe lezimvu ezingu-100 abeselahlekelwa ngeyodwa, ongeke achiye ezingu 99 egangeni ayedinga elahlekileyo azayithole uzathe seyitholile ayechathe ehlombe sethabile. Indima 15 umbuzo uthi singabancedisa njani ababuthakathaka sebefuna ukubuyela kuJehova? Kungadinga isikhathi eside lokusebenza nzima ukuze sincede abangasayifezi inkonzo ukuthi balwisane lalokho okwenza kube nzima ukuthi babuyele kuJehova. Kodwa uJehova uzasincedisa ngomoya wakhe, ngelizwi lakhe langamabhuku esiwanikwa yinhlanganiso ukuthi senelise ukubasiza ukuthi baphinde baqine kukhonzeni. Singabasiza njani? Omunye umzalwane oselesikhathi engumdala uthi, abafowethu labodadewethu abaningi ababengasayifezi inkonzo asebekhethe ukuphinda bakhonze uJehova badinga ukuthi omunye afunde labo iBhayibheli. Amabala angaphansi. Singancedisa abangasayifezi inkonzo ngokuxoxa labo ezinye izahluko zebhuku elithi Hlala usethandweni lukaNkulunkulu. Abanye bancedwe yikuhlola izahluko zebhuku elithi Sondela kuJehova. Ikomiti yenkonzo yebandla yiyo elomlando ukukhetha ummemezeli ozafunda lo muntu okade engasayifezi inkonzo. Amabala angaphansi aphelela lapha. Yikho nxa usenelisa, vumela phezulu nxa ungacelwa ukuthi ufunde lo muntu okade engasayifezi inkonzo. Umdala lo uphinda athi, ummemezeli ofunda lo muntu lo kumele abe ngumngane omuhle okokuthi umuntu ongasayifezi inkonzo angamthemba futhi akhulume laye ekhululekile. Ibhokisi. Ibhukwana eliqakatheke kakhulu. Ibhukwana elithi buyela kuJehova lingenza abangasayifezi inkonzo bafune ukubuyela kuJehova. UMaria esikhulume ngaye esihlokweni uthi, ibhukwana leli lenze ngananzelela ukuthi uJehova uyangithanda lokuthi ufuna ngihlale ngiseduze kwakhe. UFlora ohlala eCameroon uthi, ingxenye yesine yebhukwana elithi buyela kuJehova yanginceda kakhulu. Yanginika amandla kanye lesibindi sokukhuleka ngenhliziyo yonke kuJehova lokuchasisa indaba yami ebadaleni bebandla ababengincede kakhulu. UTatiana ohlala eBulgaria yena uthi, ibhukwana leli lalingani nguJehova ngokwakhe engicela ukuthi ngibuyele kuye. Langenza ngananzelela ukuthi ulendaba lezimvu zakhe ezilahlekileyo kungelani lokuthi kulahleka kwazo kubangelwe yini. Endimeni. Intokozo ezulwini lasemhlabeni. Indima 16 umbuzo uthi, yibuphi ubufakazi obutshengisa ukuthi izingilosi zizasincedisa? Kulobufakazi obuningi obutshengisa ukuthi izingilosi ziyasincedisa ukuthola abangasayifezi inkonzo abafisa ukubuyela kuJehova. Ngokwesibonelo, umfowethu okuthiwa nguSilvio ohlala e-Ecuador wathandaza encenga uJehova ukuthi athumele umuntu ozamncedisa abuyele ebandleni. Wathe sakhuleka, kwafika abadala ababili emzini wakhe. Abadala laba bahle baqalisa ukumncedisa. Indima 17 umbuzo uthi, kuyini esiza kuthola nxa singancedisa abantu abangasayifezi inkonzo ukuthi babuyele kuJehova? Sizathokoza kakhulu nxa singancedisa abantu abangasayifezi inkonzo ukuthi babuyele kuJehova. Umfowethu oliphayona okuthiwa nguSalvador uyazama sibili ukuncedisa abangasayifezi inkonzo. Uthi, nxa ngicabanga ngalabo akade bengasayifezi inkonzo asebekhonza uJehova, ngizwa zisehle zentokozo. Kuyangithokozisa ukuthi ngisebenze lo Jehova ukunceda imvu yakhe ebisemhlabeni kaSathane ukuthi iphenduke kuJehova. Indima 18 umbuzo uthi, kuyini okumele uqiniseke ngakho nxa ungasayifezi inkonzo? Nxa ungasayifezi inkonzo, qiniseka ukuthi uJehova ulokhu ekuthanda njalo ufuna ubuyele kuye. Kodwa kumele usebenze nzima ukuthi ubuyele kuye. UJehova unjengobaba osemzekelisweni kaJesu. Ukulindele ngabomvu ukuthi uphenduke futhi uzakwamukela ngazo zombili ngekhaya. Ungaphendula njani? Singabadinga njani laba abangasayifezi inkonzo? Yibuphi ubuntu obuthathu obungasinceda ukuthi siphumelele? Kungani kumele siqhubeke sincedisa laba abangasayifezi inkonzo? Ingoma 103. Abelusi bayizipho ezivela kuNkulunkulu. Isihloko lesi siphelela lapha.